udubo lokusilela kwemali luqale ekupheleni komnyaka ophelileyo uzulu esehluleka ukuthola imali emabhanga. Kungalesi sizathu-ke uhulumende esicabange ukudinga indlela zokuphathisa kulolo dubo. Omunye wezakhamizi zeHarare unkosazana Khudzai Nyakujika uthi akaboni kusebenza lokho elizweni eseliphila ngokuthenga yonke impahla kwamanye amazwe.
Ayisebenzi imali leyo, izosebenza la ekhaya, kodwa nxa sithi sifuna uye eGoli ayisebenzi. So angiboni ukuthi kuzosisiza kanjani. Ungathi sesibuyela ku-2007, that time sisasebenzisa ama-beera check njani njani. Ama-shops azoba angela lutho because imali leyo izosebenza la ekhaya, hayi eGoli, hayi eZambia, hayi anywhere else ayisebenzi. So ha, mbona ngana kuyenza.
Umnumzana Sifelani Nyathi yena ke uthi lokhu yisibonelo sokuba uhulumende weZANU-PF usehlulekile ukulikhokhela leli lizwe.
Indaba yakhona vele ibuhlungu kimi kakhulu ngendaba yabasikhulumayo lesi. Ngibone ngathi sibe sehluleka ukurani ilizwe lethu kahle. Sisingawani sebephelelwe izinto abazenzayo. Mina njengami vele angiboni ukurayithi singabesenzise ibhondi, singathi ibhondi paper yini. Utshintsha igama lomngcono wayo, akula into abayenzayo vele. Sebehlulekile, awusahambi kahle.
Kuthi unkosikazi Nompilo Dladla ophila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare uthi kuyamkhathaza lokho osekukhulunywa nguhulumende.
Ngoba mina engikwaziyo phela ibhondi leli phela ungafika koBulawayo, ungadlula koBulawayo usiye South, alisasebenzi phela ibhondi. So lizabe lisebenza yini? Ngoba ibhondi ayisiyo mali phela, ayisiyo mali. Ngoba ngiyazi ukuthi nxa ngifuna ukuya hode emesina angihode nebhondi.
Ekhuthaza uhulumende unkosikazi Dladla ukuthi ayiphendukise imali yelizwe kanye lokubona ukuthi iyalandelwa imithetho yelizwe, hathi lokho kukhona manje lapho bekhona abazenzela santando bephazamisa umnotho welizwe.
Uhulumende kabisa imali ayikhona ibhondi. Khona vele ilizwe lingaswelakala imali njani? Ngoba thina nxa ufuna ukuya hoda kumbe eMozambique i-US dollar iyasebenza, ungafuna ukuya hoda eBotswana i-US dollar iyasebenza. Anzuze ngacaphela ngebhondi notini. So kuyabe sekuyangenisa umsebenzi wokutshintsha.
Limali yephepha yamabhondi notes izabuya ingama-$2, $5, $10 le-$20. Kodwa uzulu uthi ukhathazekile ngoba engelalwazi olwaneleyo ngokuthi kuzosiza ngandlela bani lokhu, esesaba ukuthi engxenye liqhinga likahulumende lalabo abalemali ukuzinothisa. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.